sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyabonga uJonga Khandemiri ngokusipha indaba ngolimi lwesishona. Ngiyalemukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 3 kuLwezi 2022. Ibizo lami nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla.
Yonke into eyenzekayo eZanu-PF. Amanzi engahamba eZanu-PF, amagesi ehamba eZanu-PF, umuntu esayimfazi wasendlini eZanu-PF, iDMDM vele sesijwayele.
Ibandla leZanu-PF lithi ngamanga aluhlaza tshoko ukuba baphehla udlakela eZimbabwe ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluzayo.
Akulanto vele iZanu-PF yakhe. Kwala uyita izamara kathesi kabonakali ukuthi ungaphi, bayakwazi noma ukuthi ungaphi. Njalo baningi abantu abahlukuluzwayo, abanye abanyamalalayo, abanye abafayo bebulawe egcekeni.
Kodwa abakubandla le-Citizens Coalition for Change bathi amalunga ebandla elibusayo ayakwenza lokhu.
Bengifuna ukuhamba mina, bengifuna uku-apply ngihambe somewhere, but ngehlulekile ngenxa yokuthi i-birth certificate yami bathi kayikhanyi, kufuneka ngithathe entsha.
Bayahlupheka abantu abaningi abadinga amaphepha okuzalwa lokunye eZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abakubandla leZanu-PF bathi ngamanga aluhlaza tshoko ukuba batshotshozela udlakela eZimbabwe ngesikhathi ilizwe lilungiselela ukhetho olukhulu oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Inhlanganiso yeZimbabwe Human Rights NGO Forum leZimbabwe Peace Project zithi liyakhuphuka inani labantu abahlaselwa ngabacatshangelwa ukuba ngamalunga ebandla leZanu-PF. Imbiko ethulwe inhlanganiso lezi iveza ukuba udlakela lolu luphehlwa libandla elibusayo loba kulabanye abakumabandla aphikisayo abakhahlameza abakubandla leZanu-PF. Inhlanganiso yeZimbabwe Human Rights NGO Forum ithi izehlakalo zokwephulwa kwamalungelo oluntu kusukela ngozibandlela kusiya kumfumfu lonyaka sezifika inkulungwane phose ezimbili 1900. Abakubandla leZanu-PF bathi kabayisibo abatshotshozela udlakela lwezombusazwe ukuze sihlaziye lolu daba. UGibbs Dube uxoxe lomnumzana Freedom Murechu webandla leZanu-PF.
Mina we're not violent and our president is very clear. Sorry, people are getting violent. We're not violent.
Kuyinokwenza ukuthi abantu begcine besithi libandla leZanu-PF lapha eliyilwe ngani liphehla konke lokhu?
Ukuthi into sengananjela ukuthi konke okubi sokuthiwa iZanu-PF yekwenzileyo konke ngaba le nto embelizweni iZanu-PF sesisijwayele ukuthi kule blame game vele lapha eZimbabwe. Yonke into eyenzeka yenzekale kuthiwa iZanu-PF, amanzi engahamba iZanu-PF, amagesi ehamba iZanu-PF, umuntu esayimfazi wasendlini iZanu-PF, i-blame game vele sesijwayele. And thina njenge-Zanu-PF we are not deterred, siya continue to mobilize abantwana and sikhangele ukhetho, we are not moved. Za continue senze sikwenza ukumobilize abantwana irigardless ukuthi abantu bakhuluma kube ngathi lesiwa violence esikuphisayo ukuthi ngo-2023 umongameli wethu ewine nephathi yethu iwine ngamavoti angu-5 million esiwadingayo.
Ye, kodwa siyabona phela kulabantu abasisisi abalimalayo ematopo le insiza besithi bathawe yini phela baqamba amanga kumbe kuhamba njani kolako?
Yikho isithi khonokho angiyali ukuthi abantu ngathola ukuthiwa kulabantu abathayikezo, but sesidingisisa ukuthi ngobani. Ngoba kwenzakala ukuthi abantu umuntu atshontshelwe manje etshontshelwe then sikambele umuntu amanga mbodlile khona kalo kumbe ukwazi ukuthi umuntu ozohamba nge-direction yaleyo. Some of these things are stage managed. Angiyali futhi ukuthi kwenzakala kwezindawo kuthiwa abantu bathayiwe, but let's investigate. Bone futhi ukuthi abantu abathaya abantu bangobani, bebanje futhi bebotshwe.
Umnumzana Freedom Muretu lilunga lebandla leZANU PF sixoxela ekubulawayo siphinde saxoxa ngodaba lolu lonkosazana Precious Ndlovu okubandla le Citizens Coalition for Change ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa.
Kule political party engafuna ukuncintiswa ifuna ukuthi ngayenza yodwa umncintiswano lo angazi ukuthi kuya kungumncintiswano bani nxa sokusenza i-political party ngoba kumele kube yibo vodwa abakhontesta ekhethweni kumele kube yethu yibo vodwa abakampenayo kungaba namanye ama-political parties asencintisa njenge-CCC esitshengisa ukungena kakhulu emakhaya nasebantwini sebefika lodlane
kodwa bona abantu labo okhuluma ngabo bayakuphika bathi bona vele kuyabayenza udlakela ungathini ngakhonokho
akulanto vele izanu PF yakithi kwala uyita izamara kathesi kabonakali ayazi ukuthi ungaphi bayakwazi bona ukuthi ungaphi njalo baningi abantu abahlukuluzwayo abanye abanyamalalayo abanye abafayo bebulawo egcekeni sibakhangele kodwa bakaze bavume beyanetha ukubuyala izinto ezimba abazenzayo kuhlezi kuwumlando womunye umuntu abakaze bona bathatha i-responsibility of the best thing that they do to us kathesi silabo ubufakazi obugcweleyo silayo impikita silawo amavidiyo abo bethwele lezibhamu into mine engakaze ngiyibone ngamehlo ngayibona ematofu kodwa abantu balokhu befika ukuthi balenza udlala so abantu akumelanga bebalalele ngoba kwala khona ekuraneni i-economy zelizwe bahlezi bephika ukuthi bayehluleka kodwa sikukhangele sokuthi bayehluleka kathesi bayenza udlane udlane balwenza from 1980 singakhangele emathebeleleni bayenza i-ground kodwa lanamhla lokhu bayayiphika nxa beyivuma bayivuma nje ukuthi ba-window dresse babrasabrash ezinye izinto kodwa bavuma ukuthi they were responsible for that.
Yes, siyabona njalo lokuthi wena ngokwakho walimala. Usunjani kona manje?
Mina angizange ngilimale kakhulu baba Dube, kodwa nawa ngatuzika edolo nje sengingona. Kodwa abanye abalimalayo hayi balokhu bebuya kubodokotela besiza kubo review ngoba kulabantu abadala abanye abaqhamukayo nokuqhamuka khona ngale emadolo. Siyabona lase insizwa silabo honorable Thofa abaqhamuka lezandla so abantu baya recover yebo kodwa kunamanye amanxeba angapholiyo babadube asenhlizweni lawa angaphandle physically siyaphola pick ourselves up sikhangele okwakusasa kodwa amanye amanxeba asenhlizweni awaphola.
Unkosazana Precious Ndlovu lilunga lebandla le-Citizens Coalition for Change. Ubexoxa loGibbs Dube we-Studio 7 ekobulawayo. Sizalethulela okuningi ngodaba lolu singakagqibi uhlelo lwanamhla. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukwele Ivory Coast kumhlangano we-Africa Investment Forum Market Days walonyaka. Lapho inkokheli yamazwe ezwekazi le-Afrika ebuthene khona idinga imali yokuqhuba inhlelo ezijiyeneyo. Umhlangano lo oqala mhla ka 2 kuLwezi ugqitshwa mhla ka 4. Ngaphandle kokudinga imali kukhulunywa ngesivumelwano se-Africa Free Trade Continental Agreement lapho kukhuthazwa khona ukubana amazwe ezwekazi le-Afrika asebenzelane njalo ethengiselana impahla, ukudla lokunye. Ekhuluma kulumhlangano uMnangagwa uthe kunenge ukukhulunywayo ngenotho yelizwe leZimbabwe okungamanga. Uthe amasango kweZimbabwe avuliwe kulabo abafisa ukuqhuba ibhizimusi kilo. Njalo wathi Zimbabwe lilizwe elinothileyo kokunengi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi wezomnotho uMnumzana Rejoice Ngwenya.
Kuliqiniso ukuthi isivumelano esithiwa khona Africa Free Trade Continental Agreement siqondane lokunikeza amazwe uzulu weAfrica ithuba lokuthi bathengiselane impahla zabo, ithuba lokuthi ama-industry abo alungise izinto ezingathengiseka bentshintshana izimali eAfrika.
Kuqakatheke kangakanani ukuba uPresident Mnangagwa abe khona emhlanganweni efana lale?
Kuya uka President Mnangagwa e-Ivory Coast. Yeah. Kuyaqakathiseka umumo welizwe lethu. Kodwa akudingi ukuthi abe ngumongameli welizwe. Laba o-minister abaqondane le manufacturing, le industry, e-commerce, e-economics, bengakwenza. Kodwa umumo welizwe lethu, ama-policies akhona, isimo sembusazwe, akuqondananga lokuthi i-production, le manufacturing, ibe competitive, esingathi nge-skill of competitive, uthi ncintisane lamanye amazwe Africa.
Kungani usitsho njalo Ngwenya?
Uzabona ukuthi emsikeni ovulekileyo ku-open free market, iSouth Africa, iTanzania, iKenya, iNigeria, iEgypt, Lyon, iIvory Coast bale umumo we-economy omi ngcono kulo wethu, ngoba thina ama-production costs ethu angathi aphezulu. So angibona ukuthi uhamba kwaMnangagwa e-Ivory Coast kunganceda lutho, ngoba vele kasimanga kuhle, asikho kusimo esingathi khona si-competitive esingancedisake nakhona lamazwe e-Africa.
So kulokunye kumnyaka le edluleyo esingathi sokunceda umkhonomo weZimbabwe njengokumba ama-diamond, kunganceda yini khonoko lathi ukubana sime lamanye amazwe?
Kaye, lokhu lalokhu nje njengoba sile kodi ethize singathi khona ngesikhiwa i-value addition ye-chrome platinum, sithi khona ngxenye i-value addition yegwayi lethu tobacco, sile competitive advantage. Kodwa ukuthi sibe sikwanisa ukuncintisa amanye amazwe akhululekileyo okungela budlwangudlwangu, i-corruption ephambanisa i-production, abantu abaningi abazimsebenzi sebachiya, abanye ba-Australia, abanye England, e-UK, le-South Africa, hatshi asimanga kuhle. Lokhu nje singathi khona iwuxotsha nje umoya amadlwane.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi kwezomnotho obexoxa le-Studio 7 ngocingo eseHarare. Uhulumende uthi izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zizavunyelwa ukuphenduka ekhaya lemota umuntu munye ngamunye kanye lempahla ehlukeneyo kungelanhlawulo ye-customs duty. Uhulumende ukhangelele ukuba abadabuka eZimbabwe abaningi abahlala kulelo lizwe abalama-Zimbabwe exemption permits bazabuyela ekhaya ekupheleni kukaNhlangula ngomnyaka ozayo. UBathabile Masuku usethulela lolu daba.
Umbiko lo wethulwe unkosikazi Monica Mutswangwa, umphathi ntambo wezokwethulwa kwembiko, othe idale le-cabinet lahlolisisa ugwalo olujulileyo olwalotshwa luhlangothi lukahulumende olubona ngokudlelana lamanye amazwe kwavunyelwana ukuthi abazaphenduka eZimbabwe kabasoze behlawulele imota zabo kanye lempahla etshiyeneyo umthelo we-customs duty. Unkosikazi Mutswangwa uphinde wathi kuzabunjwa ikomiti ezalungiselela ukuphenduka kwezizalwane zeZimbabwe. Ngaphansi kwekomiti le, kuzabunjwa amanye njalo azakhangela indlela zokuhamba, ukuvikeleka, ukuncediswa ukuthi bathole amaphepha afunakalayo, lokuthi benelise ukuhlala emphakathini. Umfundisi Useni Sibanda, umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance, uthi loba lokhu kuzaphathisa ababuyela ekhaya, kumele kulungisiswe ezomnotho welizwe ukuze abantu bathole imisebenzi.
Ngakho ke ukuthi uhulumende usethe izimota zabo zingabhadalelwa iduty lezinto zabo ababuya lazo kuzabanceda abanenxa bephenduka. Kodwa into ebiqakathekile ukuthi ngabe kuba nendlela ongaqhubekela phambili ukuxoxisana lohulumende we-South Africa ukuthi kuyini ongakwaniseka kulabo ke ababe besebenza imisebenzi edingakalayo khona ngale, nxa kungaba le ndlela abangaqhubeka behlala khona ngale South Africa. Into ebiqakathekile njalo yikunanzelela ukuthi ngapha loba abantu bethu behlezi ngale Goli kuyadingakala ukuthi kulungiswe indaba le yomnotho ukwenzela ukuthi abantu bethole ngapha imisebenzi.
Unkosikazi Prudence JZ Moyo olwela ilungelo loluntu uthi lokhu kwamukelekile kodwa okusobala ukuthi abantu abaningi abasoze baphenduke ekhaya.
Kuhle kakhulu, it's very welcome. Kuzoba lula kulabo abafuna ukuphenduka ngoba esikwazi iqiniso ukuthi abaningi vele abasoze baphenduka bazohlala bengama illegal until they try to find something else. Kodwa ukuthi bazophenduka hayi asiboni bezophenduka. Okuhle nje umntwana angakusiza abantu ukuthi ayenzele abantu diaspora vote. I think that's what they want more than bringing back impahla zabo free of charge.
Unkosikazi Debra Mukasa ophila ngokuthengisa uncoma lelinyathelo.
Mbone ngathi kuyimfanelo njalo kusemthethweni kuqondile kakhulu ukuthi nxa umuntu sephenduka kibo ebuyele izinto zakhe azisebenzileyo zonke. But nevertheless i-government ekwenzileyo mbone ngathi lakho kulungile kuqondile kuzayenza ukuthi abantu nxa bephenduka bengajiyi izinto zabo emuva bebuyelazo.
Abahlala kwele South Africa bathi uhulumende weZimbabwe ubalahlile. Umnumzana Nqabutho Mabhena, umgcini sihlalo weZimbabwe community in South Africa, uyalandisa.
Bona angani uhulumende weZimbabwe usekhalale izalwane zeZimbabwe ezisebenzisa iZimbabwe exemption permit kwele South Africa. Yikho ke sacabanga ukuthi uhulumende weZimbabwe uzancedisa ukukhulumisana lohulumende weSouth Africa. Yebo yeba lutshwane abafisa ukubuyela ekhaya abathokozileyo ukuthi abasoze babhadale amajuti empahleni zabo, kodwa iningi likhathazekile kakhulu ngoba lifisa ukuqhubeka lisebenza eSouth Africa. Lokho kwenziwe nguhulumende weZimbabwe kufana nalokukhalala izalwane zaseZimbabwe.
Ugatsha lwendaba zasekhaya oluyilo olule ofisi yokubhalisela ingwalo eziqakathekileyo olwe Home Affairs kwele South Africa lubika ukuthi kulabantu phose abazinkulungwane ezingamakhulu lamachumi ayisitshiyagalombili i-178,000 abadabuka eZimbabwe abaphansi kohlelo lweZimbabwe exemption permit. Amaphepha la amiswa ukusebenza okusemthethweni ngompalakazi ngomnyaka ka-2021. Uhulumende wakwele South Africa waphinda wanika abantu laba ithuba lokulungisa amaphepha amatsha kungakafiki ekupheleni kukaNhlangula womnyaka ozayo. Abaningi bathi kunzima ukulungisa amaphepha amatsha ngoba basebenza emakhitshini, emikambo, endaweni zokudlela lezinye ezingadingi ukuba umuntu abe yingcwethi kukho. Uhlangothi lolu luthi kulabantu abafika enkulungwane eziyisithupha kuphela, i-6,000 asebezame ukulungisa amaphepha amatsha okuhlala lokusebenza kwele South Africa. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Sokusele amalanga amahlanu kuphela ukuthi uZulu weleMelika avote kukhetho lokudinga amalunga amadale omabili ePhalamende abalisa ele House of Representatives kanye lele Senate. Ukhetho lolu olwaziwa ngokuthi ngama midterm elections ngolokudinga njalo osiba lukhulu bezabelo kanye lezinye iziphathamandla zezabelo ezijeneyo. Okwamanje ibandla elibusayo lama Democrats yilo elilawula amadale omabili. Kodwa uphenyo lukhomba ukuthi leli bandla lilakho ukunqotshwa ngelama Republicans. Lanxa kunjalo abanye bathi akwaziwa ukuzawela khona indukulo xakuxaku ngoba uphenyo soluke lwaveza impumela engaqondanga phambilini kokhetho. Izigaba ezikhangelelwe ngabaningi zigoqela eseGeorgia lapho uSenator webandla lamaDemocrats uMnumzana Raphael Warnock azangqikilana khona lomnumzana Herschel Walker owebandla lamaRepublicans kukhetho oluza kwenziwa ngeviki ezayo mhlaka 8. ePennsylvania lakho uphenyo luveza umnumzana John Fetterman wamaDemocrats engutshiki lobhanqa lodokotela Mehmet Oz. Izolo umongameli Joe Biden wethule umbiko esesitishini sezitimela eUnion Station khonapha eWashington DC wakhuthaza abantu ukuthi bayevota ngobuningi njalo bengaze balalela amaRepublicans akhala ngokuthi ukhetho alusoze luqhutshwe ngendlela esuthisayo. Usole udlakela oluphathelane lendaba zokhetho eMelika wathi abantu kumele bayevota ngobuningi ukuze bavikele umbuso okhululekileyo wona athi ulakho ukutshabalaliswa ngamaRepublicans.
My fellow Americans, we're facing a defining moment, an inflection point We must with one overwhelming unified voice speak as a country and say there's no place for voter intimidation.
Bakithi sisesikhathini esibi kumele sikhulume ngazwilinye njengelizwe sisola ukwethuselwa kwabantu ngendaba zokhetho njalo sisithi udlakela alula sabelo emelika. Akukhathalekile ukuthi udlakela lolu luqondiswe kuma-Democrats kumbe kuma-Republicans. Udlakela alunasabelo lapha. Ngiyazi kunengi okufuqa abantu kulolu khetho. Umnotho, ukuhlaliseka, inkululeko lokunye. Kumele sivote ngobunengi. Umbuso okhululekileyo usengozini ngoba oke waba ngumongameli uloke esala ukwamukela ukunqotshwa kwakhe kukhetho olwedluleyo.
Because the defeated former president of the United States refused to accept the results of the 2020 election.
Lo ngumongameli Joseph Biden ekhuluma eseUnion Station khonapha eWashington DC izolo. Ukuhlaziya okwenzakalayo kumncintiswano okhangelwe ngabaningi ngamehlo abomvu eGeorgia lapho uSenator webandla lamaDemocrats uMnumzana Raphael Warnock azanqikilana khona loMnumzana Herschel Walker. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala kuleyo ndawo uMnumzana Mbongeni Ngwenya.
Ngokubona kwami nje isimo sangibona kukaTesla asikakhani kahle nje ukuthi kusuka ngaphi kuya ngaphi. Kodwa hayi mina ngokubona kwami nje personally bona ngani zingabuyela kuma-Democrats ngoba bembona nje insuku ezidlulileyo hhayi ukukhankasa bekhankasa bengena door by door and bekukhuthaza nje ukuthi abantu nje bevote. Sengilapha think okuma eminyaka kumbe eyi-5 ama-Republicans angikwazi kumbe bakhankasa ku-social media kuphela angikaze mbabone. Kodwa ngoba lapha ngiyake mbone esibili ade bengena bekhokoda door by door bezama ngendlela zonke nje ukuthi abantu beke behambe beyivota.
Endaweni eziningi Ngwenya siyabona abantu bakhala kakhulu ngomnotho bathi hayi umnotho kawumanga kuhle njalo bakhala ngebandla lama-Democrats bathi hayi limotshile impela lehluleke ukubusa kuhle okubangele ukuthi intengo yezinto ikhwele le inflation layo iqonge ngendlela esiqonge ngayo. Khona ngapho eGeorgia yiziphi indaba abantu abaziqakathekisayo abakhuluma ngazo kakhulu abazazikhangela besiyavota nje?
Hayi mina ngombono wami i-inflation isuke yaqala kakhulu ngoba lami ngumuntu unfortunate thing ngisuke ngibe ngaphakathi kwendaba yangikhona ngoba ngisisebenza ngisizalwa seZimbabwe kodwa ngisebenza la angikhona ukuthi express mina imizwa yami ngoba mina injani kumele ngihambe ngiyelungisa kithi ngale khaya njengoba ukwazi ukuthi ngale khaya kume njani. Kodwa okwangakhethi mina ngokubona kwami inflation yangikhona isingathi sihambe kakhulu ngoba ngibonile lithi nasemaphepheni ukuthi i-federal government izongezelela kafuthi okungangokuthi kuyabe sokungwesihlanu belokhu bekhweza ama-interest rate endaweni ezihlukeneyo.
Ukhuluma ngokuthi kumele uyevota lawe eZimbabwe njengesizalwane seZimbabwe okungangokuthi lapha kawusoze uvote kawulalo lelo lungelo?
Hayi mina lalapha hayi angilazi ilungelo lalapha lokuthi ngivote nje ngibuze ubuhlungu kuphela ngigqoke u-size 6 kodwa kahle kahle mina ngigqoke u-size 10 ngiyabe ngikhala ukuphela ngilandela abanye.
UMnumzana Mbongeni Ngwenya isizalwane seZimbabwe esihlala eGeorgia khonapha kwele Melika. Bayakhala abantu eZimbabwe ngodlakela olwenzakala elizweni ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho lwamakhansila amalunga edale lephalamende lolukamongameli oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Abakumabandla aphikisayo bathi bathwele nzima ngokukhahlanyezwa ngamalunga ebandla leZANU-PF. Kambe ibandla elibusayo litshotshozela udlakela na eZimbabwe? Ukuze sizwe okuningi ngalokhu, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe loMnumzana Joseph Chuma okudale leZANU-PF Central Committee kanye lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye Freedom Alliance uchuma usungula lingxoxo
bashiye benze ngathi izinto eziyeyodwa ezibudla kodwa ngoba eyodwa ekushaya abantu beyele kukhangela ukuthi kona hlangathi zonke lako langabe kukhona konokwala kuyenzakala so labona nxa bebona umuntu yonke ibhlema lezantevu bona sebeqhuka bezihamba besiya ngamandla bekwenzeka bekwathi kona ngela ibhlema sezeyabuya kibo so konokwala kuyasilimaza bena siqondemvayele sonkeni ngelizwe eliyi-one ngoba mna hlala ngisitsho mina nginje so lapha mina upresident we-CCC utshamiselana ngumuntu ezihlangana naye kakhulu sikhuluma one on one ngaze ngakutsho futhi ngathi ona ngena ilanga wangena emoteni yami ngamnika imithi sisuka ephalamende ngisiya ngisiya ehofisini yakhe lapho asebenza khona luma lo-chambers abo ngalo and khonapho yena wayengu-MDCA but that time nangiwezana u-P F kodwa singena imoto ayinye abanye babo sake sihambe sibilithi yokudla izithwala laphana amabhozo langani sisonkeni kuvelani loku asijhana senzani lutho kwami ukhangele yithi esiphezulu khona ngale and mhlawumbe futhi qinisela khona yithi esithola ama-benefits directly ngoba kwesikhathi engihamba ngemoto yangikhona kwesikhathi usetikitini langikhona nelaba abangelalothi abalutholayo not even yona ibhasikile yiyo babhizimela kubegongodana betshana uzulile kanti umuntu shuwathiwa ulukhutha ngapho ugada konapho nxa usenza into ezinjalo
ye siyamuza ugolide lapha babancube ngena khonapho oselakho
mina ngiyadana baba ugolide ukuthi lina alilaleli inkokheli yenu njengoba usitsho ukuthi inkokheli yenu iyakhuza udlakela lilwenzelani udlakela liyangisa inkokheli yenu liphinde liyangise lelizwe khuzanani lincwebane indlebe lenza into eqondileyo kuyazakala ukuthi ibandla lakho yilo eliphehla udlame yilo elenza udlame ama-NGO awakhulumi manga angeke aphonge usukela ibandla angeke uzwe eBotswana besukela ibandla elibusayo bethile lenze lokhu so khonokho likwenzayo yikho okuyinto okubi kakhulu bese ngivumelana la ukuthi kutshana abangatholi lutho angithi uyabona wena Chumuzi idlela butepu awutshayi muntu ngoba wena udlile kodwa uthuma labo abanye lapo so ke ngicabanga ukuthi kumele abasekeli angazi abasekeli benu Chum ukuthi ngingabafikelela njani ukuthi ngithi mina they should refuse i-violence abasekeli benu nxa libathuma lini ukuthi lithole izikhundla ngabo kufuneka bame babambane lozulu weZimbabwe babambane lathi esithi udlakela luvi solubuleli ilizwe ilizwe kade sikulama-sanctions kulani ludlakela lonalona
lina vele njengenkokheli liyabathuma yini golide kumbe kuhamba njani
bona ngani ba umuntu ongenza into enjalo ngomuntu vele oyabe engaphelelanga ongathi uma uthinte ukuthi mahambe eza udlala kodwa njengoba ngitshilo nje mina silabanye abantu yabona ekusapoteni amabandleni lapha silabantu abangama-fanatics abaphoselwe njengama-lunatic ekusapoteni into yabo ababeyisapota yiso esho ukutholayo konoko and sikuthola indawo zonke and ufuna ukuthi ngikuphile konoko umkhwenyana wami uncobethi ncobe ezilongezi ufuna ukuthi kona ufake i-blame kuzanutef kuphela awusokekube lalotho esizalusoluva ngoba mina nginje so ngalubola udlame olwe-triple c kusenziwa ama-biolections akawatwelve endluke laphana ngikhankasela ukhansela lapho awafuna uncobe khona i-triple c kulabantu about five abachayayo ba-admithwa bechayela njelona bagqoke izikipa ezinzane phezu bezihambela emgwaqweni abanye babekhankasa of course abanye behamba abantu kobulawayo besesaba amalunga yethu besesaba ukuhamba bagqoke iligaliya ezinzane phezu xam bezihambela nje ngoba ebe-athakhwa ngabantu abe-T_B_ c so yizinto eziphilayo ezikhona engazibona ngamehlami mkhwenyana wami Ncube yike ngutshoyo khonaukuthi na nxa sifuna ukwakha asakheni ngokuvula amehlo sikhuluma iqiniso hashi ngokufuna ukuthabisana ngamanga khonakhona yiko kwezi ukuthi kona abantu bebelokuthi ezinto ezinjalo ngoba bayakwazi zokuthi kona ezimbabwe lapha kathesi ungawona kungezinto embi into yonke egxenyela izanu pf ungaba nomuntu oyenze lokhu nalokho kuthiyene okubi kuphela konke kuyathiwa izanu pf ngiyabona ezini khonapho ungatshaya nomfazi endlini bakathethi izanu pf so yonke into basebe ngifuna ukublame izanu pf and abantu bakoba ukhangele so nxabe kubona kusenzakala kanjalo sebesenza ngabomi
ye siyakuzwa kakhulu ugolide ngena khonapho Ncube nanguyakhuluma ugolide
ye vele esigabeni kungathiwa kulo muntu umahonkonkwane osenga inkomo zikancube kuyabe kusazakala ukuthi ujayele ukuvelelana yikho khonokho kungabe kuluhlupho kodwa-ke besengisitsho ukuthi i-violence vele by anyone is wrong siyayisola akumelanga yenzakale ubabazala wami umgabe wayesenza into efanayo futhi lihamba njengaye uyabona inkalo mahamba lugege lokungabantwana kungathi kuyasukuma kuyahamba uzabona uhamba lugege umgabe ubehamba afike ame laphana khwele kubhodi yakho athi we say no to violence esuka khonapho ubatshelile ukuthi mina ngingakhuluma laphana ngiku-TV sithi no to violence lina lihambe liyetshaya abantu umhlaba wonke uzabuzwe ukuthi umgabe ubekhuza i-violence kodwa uyiphekile yena athi nxa eyiphekile ayeyikhuza yikho khonokho kumele ukuthi likwenze kathi lina alila discipline njani ukuthi abasekeli benu libakhuze
lapha lizwe umnumzana Nhlanhla Moses Ncube wenhlanganiso ye-Freedom Alliance lo mnumzana Joseph Chuma okudale le-ZANU-PF Central Committee bexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 olivalelisayo ngugaino kumede saidi